Kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Siyalambulela Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 17 kuMabasa 2019 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Hayi ilanga le Independence Day selasuke kwaba lilanga lebandla lezano PF balithatha leli langa kwaba ngelabo. Yebo siyakwazi ukuthi ibabalwa impi kodwa sekungani nxa ungasimuntu ezano PF akumelanga la ubuzo lithakazelela. Sokulilanga lapha abahlangana khona abaqoqane ezinkundleni ezijini elizweni.
Iningi lithi alijabuleli ukunanzwa kwelanga lakusasa elokufikisa iminyaka engamashumi amathathu lasishiyeka lolunye ilizwe lathola uzibuse.
Kaleli abantu bafuna ukuthi bephumele emakhaya nje bayithekuleli ingane iholiday engalilingeaenta labo Easter konke ndawonye. So namafutha esenze nje eshota elizweni abantu bahamba nzima and sebehamba sebethole behamba begijima abanye ngabaphanikayo namuhla abanye sebethole behamba ebusuku siyabona yizikusosoba zengozi zomgwaqo.
eZimbabwe liqala ikhefu lokunanza uzibuselele phasi kakusasa kulokusilela kwamafutha elizweni. Iningi likhala ngokuthi lokhu kulakho ukuphambanisa inhlelo zabo zekhefu lephasika. Lanxa uncedo lokhu luqondiswe eManicaland kuphathiswa abawelwa ingozi yecyclone Idai, abasemaphandleni kwezinye izigaba labo bathi sebebulawa yindlala. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Iningi lithi alijabuleli ukunanzwa kwelanga lakusasa elokufikisa iminyaka engamashumi amathathu lesishiyagalolunye 39 ilizwe lathola uzivuse. Iningi lithi njalo injabulo yaleli langa sebayithathelwa ngabebandla lezanu PF asebelenza elabo leli langa kulokuthi libe lilanga elinanzwa ngumuntu wonke oyisizalwane seZimbabwe. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ilanga likamhla ka 18 Mabasa lonyaka liza ngesikhathi ilizwe libhekane lenhlupho eziningi kwezombusazwe nakwezenotho ezigoqela ukusilela kwamafutha ezimota kanye lokukhuphuka kwentengo yempahla lokudla. UZulu ukhangele ukuthi uzabuthana enkundleni ezishiyeneyo zezabelweni zonke zelizwe lapho kuzabalwa umbiko kamongameli Emmerson Mnangagwa iziphathamandla zalezo zabelo ukuthi umkhosi omkhulu ube enkundleni ye-National Sports Stadium eHarare. Umnumzana Osalo Siziba ingcweti kwezombusazwe uthi kubuhlungu ukunanza leli langa ngoba uhulumende kwezanu PF uqhubekela phambili encindezela uZulu.
Sekulabe eminyaka eminingi bavela ku-independence kodwa abaningi abasebenzi abalazi indlu ngenxa yokuthi njalo futhi amavoti akhona iyetshontshwa ngoba yizizinto ezahambela empini one man one vote nendaba yomhlabathi. Kubasha sila indaba yemisebenzi, indaba yokuncindezelwa kwabasha. So kimi ngokubona kwami abasha sekubuhlungu njalo kunzima ukubana sithakazelele imiphendulo sikhululekile ngoba siseminyakeni engathi asikafiki even nawo imiphendulo.
Omunye wabasha uyisakhamuzi seHarare umnumzana Dendai Moyo uthi ibandla lezanu PF lasuka lathatha ilanga lokuthakazelela uzibuse lalenza elalo okwenza kube nzima ukuthi uZulu laye aphatheke.
Hayi ilanga le Independence Day selasuke kwaba lilanga lebandla lezano PF balithatha leli langa kwaba ngelabo. Yebo siyakwazi ukuthi ibabalwa impi kodwa sekungani nxa ungasimuntu ezano PF akumelanga la ubuzo lithakazelela. Sokulilanga lapha abahlangana khona abaqoqane ezinkundleni ezijini elizweni bezidlela nje kungela lutho oluphumayo oluzanceda uZulu. Ngakho ke kunzima ukuthi uZulu enelise ukuthakazela leli langa.
Kodwa okwaba lilunga ledale lephalamende emele iZombe umnumzana Makenzi Ncube uthi loba ilizwe libhekane nenkinga ezinkulu kangaka ilanga likazibuse liqakathekile ekuthini uZulu akhumbule lapha avela khona njalo acebisane ukuze athuthukise ilizwe.
Into ekhakatheke ivuku ikhakathekile kakhulu esizweni seZimbabwe. Ngithi sonke njengabantu abathola uzubuse, yebo ikhonomi kayimanga kodwa kuyela ngokwayo i-dependence kuphela futhi konke sokusezandleni zethu. Asikusebenzeli ngamandla ukwenza ukuthi ikhonomi yethu iqine. Akumelanga ukuthi yekele ukujabulela ilanga elikhulu kangako.
Umnumzana Thabani Kiwane yena oyisakhamuzi seHarare uthe uhulumende kumele athathe ithuba lokubuthana lukazulu ngelanga likazibuze ukuthi amanyanise uzulu. Umvukani Kiwane uthe kubalulekile ukuthi ilanga leli kungabi lilanga lokukhankasela amabandla ezombusazwe ngoba kulilanga lokunanza umbuso kaZulu onsundu.
Dubona ukukhona ngalokuthi uhulumende wethu usuka athathe ilanga leli alifake kwezempangazwe. Kodwa thina sibe njengabantu sibe sibona ukuthi kungaba ngcono ukuthi asebenzise ilanga leli ukuthi libe ilanga lokubambanisa abantu. Osuka ngapha sonke sibe lomanyana.
Kunjalo nje umongameli Emerson Mnangagwa namhlanje eminye ntambama uhlangane labantwana abavela endaweni ezishiyeneyo zeHarare lapha bezogwetshisa labo ngaphambilini kosuku lwelanga lokunanza uzibuse weZimbabwe mhlaka 18 Mabasa. Ekhuluma embuthanweni labantwana uMnangagwa uthe uhulumende wakhe uyaqakathekisa imfundo yabantwana ngoba kuyibo insika yentuthuko yelizwe kwelakusasa. UMnangagwa ukhangelwe ukwethula umbiko oqakathekileyo mayelana nelanga lakusasa namhlanje ntambama emsakazweni kamabonakude oweZBC TV oweState of the Nation. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Kusenjalo eleZimbabwe linanza ilanga likazibuse kusasa nje kulokusilela kwamafutha elizweni. Njalo abantu abaningi besithi ukusilela kwamafutha lokho kulakho ukuphambanisa inhlelo zabo zekhefu lephasika. Emagalajini eGwanda kutshone kulendwendwe ezinde kwathi ngokutshona kwelanga amafutha esebuyile kwaxokozela ngemva kokungenela kwamasosha ezama ukuthela iphethulo kuqala kulomuntu wonke lanxa nje ebesemuva. Umuntu ngameli inkomo uxoxe lomunye obesendwendweni kwelinye igalajo okhethe ukwaziwa ngokuthi nguBindlovu.
I-confusion ekhona ekhompo ekutheleni yokuthi kucontrolwa njani yona i-situation is very bad ngoba sinamalanga ngapha ingekho sibiliphiwe. Yikho nje okungani kudalisa abantu ukuthi khathe sibabuya sokubuya la mapolisa ibaselesupa la masosha nje kedwa nje ukukhuluma ngamanje nje amasosha yiyo akathi ijumpa i-queue bafuna bona ukuthelela bathi bona yibo abangathelelwa kuqala. Abantu yikho khona kwababuyalayo ukuthi labo kabajoyine i-queue njengabanye abantu ngoba babuya ngama-private cars abo. Yilo dibozo khona umsindo yikho oqala khona ukuthi bona sebethrethena lokufuna ukuthaya abanikazi begaraji ukuthi abasithelelisiwe. Kulo msosha nje ofikileyo lakathi begqoke ama-uniform yiyo into esuphayo yezomisindo abathethe. Kusanda kufika nje la mapolisa akathethe layo sekhona but yabeyi-tweeti abakayidlengile ngoba abantu bakhala.
Sikhuluma nje ayathela amasosha lamapolisa.
Hayi, ngabakatheli uthi esuka lapha ithrethena ukuthi sesiyalanda abanye bakhe lapha babuthene khona uyabuya khona babheke egaraji. So nje abantu bathithibele abakwazi ukuthi bayenze njani. Bacomplain abantu ukuthi njengoba selelanda ukuthi uyadinga ubhululu bakhe kuyabuya ngokuthiwa lo msindo kumbe sosiyagcina sesithaywa futhi ngathi kuma-queue yilo dibo likhona.
Kusasa lilanga lokuthakazelela uzibuse kanti ile kefu le Easter lalo liyaqala nje kuleviki. Ungathini nxa sikhangela ukubana isikhathi esiqakatheke kangaka empilweni kaZulu siza kungela mafutha ezimota elizweni?
Kuma manje ama-queues they are very long. They are very long ama-queues. Abantu bakhangele ukuhamba khathesi abantu bonke benje abanye ngabafuna ukuya emakhaya abanye bafuna ukuthi besebenze imisebenzi yabo kuningi okuye kwenzakalayo. So sikhangelela ukuthi abantu bafuna ukuthi bephumele emakhaya njengoba ikhefu leli ngani holiday ngani ingehlanganisa nabo Easter konke ndawonye. So ngamafutha esenze nje eshota ebizweni abantu bahamba nzima and sebehamba sebecole behamba begijima abanye ngabaphanikayo namuhla abanye sebecole behamba ebusuku siyabona kusosowazengozi zomgwaqo yilo dibo likhona.
Lo ngumnumzana Bindlovu isakhamuzi seGwanda sixoxela emelele iphethulo kwelinye igalaji khona le eGwanda.
Okay. Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama magagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kilohertz.
Lanxa amehlo kahulumende lawe nhlanganiso yezizimeleyo eqhubeka ehlahlwe eManicaland lapho okuphathiswa khona abalwela abawelwa ingozi yezulu lesiphepho, abantu abaningi emaphandleni bathi sebesifa ngendlala njalo badinga usizo oluphuthumayo. Kubika uNtungameli Nkomo weStudio 7.
Abakhulumele Studio 7 enhla langezansi yemandebeleni bathi umumo kawubamelanga kuhle njalo bathi nxa bengasatholanga uncedo lokudla kusikhatshana esilandelayo bangaba sesimeni esibi kakhulu. Omunye wabantu laba yisakhamuzisa kumvundlana eCholocho umnumzana Zithamkhulu Moyo. Umoyo uthi lanxa bekhona abaholiswa umombo lugatsha lukahulumende olubona ngenhlala kahle kaZulu olwe-social welfare, abanengi kabakutholi lokhu kudla.
Abantwana bavuka benatha amasewu, hayi okwethukela kasikhulume ngakho ngoba esitolo kuyinto shopping yethu esitolo vele kasihlangene ngoba sesaba lokuya khona. Khonapho ngile mbulu ekwane ukuthi nabazukulu bama bangu-9. Sokulokhu sokuveza lokuthi abantu abantu qalise ubusela behamba besiyatshontsha ezindlini.
Umoyo ukhale njalo ngeZulu esithi nxa lingasananga izifuyo ziza kufa ziphelele onyaka.
Ngikhuluma nje khonapha ngimiphansi kwenye inkomo ikhanya iqamukile emlenzeni, iqanyulwe nje kuphela yikuthi lingene emagodini zami kudinga okuvutyani khonokho.
Sisuke eCholocho salubhekisa esigabeni seMawane eGwanda lapho esithole khona isakhamuzi umnumzana Gabriel Moyo laye ohlabe umkhosi esuzwe kumvundlana.
Abenhlanganiso ezizimeleyo nje nxa bengangena sibili bafikele esigabeni sonesi sakithi sonesi esika-ward 13 sonesi eMawane, hhayi mboni kazani, hhayi lapha ungaba nenyanga ezimbili ezintathu ezizayo lezi, hhayi khuluma kunjenjenje. So mina namhla izolo bagayisa igogo kokugcina ukuthi ngizakhangela ngathi kangikwazi, ngikuthalaza kuphela.
Umanyano we-United Nations uthi kule ndlala embi eZimbabwe lonyaka njalo abantu abadinga ukuphathiswa ngokudla bedlula izigidi ezinhlanu i-5.3 million. Ngokunjalo umanyano lo uthi udinga imali engena kuzigidi lezigidi zamadola eMelika ekuthengela abantu laba ukudla. Abanye bathi ukudla kwenhlanganiso ezizimeleyo ezifana labo World Food Program kungabaphathisa kakhulu ngoba okukahulumende okwabiwa lugatsha lwe-social welfare kuphiwa ngokukhethana. Lokhu kugcizelelwe isakhamuzi sePlumtree esigabeni seNyabane umnumzana Trimompofu.
Ukhansila ngwezwano, so ukhansile ngwezwano into ayenzayo ukuthi unika ngokubandlulula kakhulu. Esikhathini esiningi vele amanye amabandla aphikisayo kabatshelwa bayatshiywa phandle kumbe bezwe sokuthiwa sokuvele sokuholisiwe ilanga lakhona selidlulile.
Selike lakhonona yini mhlawumbe kunkokheli yosikho kubosobhuku la khulumisana layo ngalolu daba?
Siyake sikuzame ngoba le into Ntungameli kaSonto intsha into evele iyaqala kudala ngeminyaka yami eyadlulayo.
Kasenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zebandla leZANU-PF ePlumtree ngalolu daba, kodwa leli bandla lihlezi likulandula njalo nje ukuthi lisebenzisa ukudla njengesikhali sokujezisa abasekeli bamabandla aphikisayo. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, nginguNtungameli Nkomo.
Live Talk namhlanje kuhlele Diaspora Forum sikhangela ukwenziwa izizalwane zeZimbabwe ezisemazweni belungiselela ukunaza ilanga likazivuse. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu bakwele Indonesia baqale ukuvota ngabo 7 ekuseni namhlanje bekhetha umongameli kanye namalunga edale lephalamende. Zibikwa zindala zombili phakathi kamongameli Joko Jokowi Widodo lowake wakhokhela ibutho lalelo lizwe uGeneral Prabowo Subianto. Umcebisi omkhulu kanobhala jikelele wenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba o-United Nations, uNicholas Haysom, usefikile kwele Sudan ukuyancedisa imizamo eyenziwa ngabomanyano we-African Union wokuxazulula ingxabangxoza ekulelo lizwe ngemva kokugunqulwa kombuso kawayengumongameli u-Omar al-Bashir ngeviki edluleyo libutho. Ngesikhathi eZimbabwe lifikisa iminyaka engamachumi amathathu lasithoba mune munye iningi lalokhu lathola ibuzibuse, iningi lithi impilo inzima kakhulu kulesikhathi sombuso wabahuquluzi benotho. Inkulungwane zabantu sezasuka elizweni zaphephela emazweni angomakhelwane njengabosowabo abahlala phandle kwelizwe, abo baza kuba lembuthano emazweni la. Ngapha edolobheni leWashington DC, izizalwane zeZimbabwe zizabuthana kwelinye igceke elithiwa Potomac Woods Park ngomgqibelo. Kwelebhilithane lamanye amazwe lakho kuza kuba lembuthano efanayo. UChris Gande weStudio 7 uxoxele isizalwane seZimbabwe esihlala kwelebhilithane, uMnumzana Difa waJaphi Bango, ukuze sizwe imbono yakhe ngaleli langa.
Yazibuse mfowethu lilanga elibuya engakutsho ngithiwa ngithi lilama mixed feelings. Lilama mixed feelings uzibuse ngithemba ukuthi uyazi ukuthi uzibuse kufanele kube ukuthi ingqobe yokukhululeka kwabantu kuzo zonke inkandla zonke zempilo. Njalo nje kube ukuthi lezinto kuhlanganisa izinto eziningi kakhulu. Kodwa ke lona ekuqaleni lilanga engizathi ngiyalikhwabitha kakhulu ngoba ilizwe leZimbabwe laba lokukhululeka kusuka indlela ama-British noma ama-QIA ayesiphethe ngayo indlela yokusigqilaza njalo bengakhangeleli bekhangelela abantu abamnyama phansi. Kuyinto yokuqala leyana into engithi ngiyajabulela ukuthi ilizwe lakhethi lakuthola ukukhululeka saphuma kuleyo ndima sayenelisa ukuthi sakhe enye impilo entsha. Kodwa ke ngibe sengibuya njalo ngizibuza ukuthi kodwa ke impilo entsha lesiyo kathesi yona siphila impilo entsha esiyifunayo na noma siphila impilo entsha esingayifisiyo. Impendulo yami ithi siphila impilo entsha esingayifisiyo ukuthi ngabe esikiyo. Uzibuse wabuya kodwa kwakufanele ukuthi kulokho okwakuvele kukhona ngesikhathi sikaZibuse kwakufanele ukuthi sakhe amabhilidi esakha ecazimula esiyaphezulu. Kodwa esikubonayo kakhulu ukuthi kwaba lokudilizeka kukaZibuse kakhulu kwadilika kwacisha kwasala kungasela lutho. So uZibuse lona kimi hafu ngiyamjabulela hafu kodwa ngilenhliziyo etopical.
Ye kodwa siyabona ukubana iningi lezizalwane zeZimbabwe ezisemazweni yizo ezikhanya zisola into ezenzakala ekhaya. Kuyini okungaba kubangela lokhu? Bakhona yini abangaso abasola uhulumende kodwa besemazweni?
Eqinisweni izinto okokuqala ayisiko ukuthi abantu abaphandle kwelizwe basola kungoba basola nje kuphela kungela nto abayibonayo. Kodwa ke nxa usiye wahamba wayakhangela phandle kwesibaya wafika wathola ukuthi kulotshane obuluhlaza. Kodwa kuze uphenduka nxa usuthi angikhaya usuthola ukuthi inhlanyelo nansi ikhona esandleni kodwa kuyehlile ukuthi impilo ihlanyeleke ibe luhlaza. Yilabo okwenza khona ukuthi abantu babe lokukhulunana okukhulu. Kubezo sithi abantu abakhona ekhaya bayasola kodwa abanye basuka besaba i-victimization ukuthi mhlawumbe nxa bengasola baza kuxoshwa emsebenzini noma bengasola kuzabe lezinto thize ezimbi ezenzakala kibo. Kodwa kungayisiyo mpilo esiyifuna naleyana. Sasifisa ukuthi umuntu uma esola asisoleni ngento ekhona singasoli ngento engekhoyo. Ikakhulukazi mina isikhathi engisigxeka kakhulu isikhathi esisuka kusukela embusweni kaMgabe ngo-1980 kuze kuzofika lapha
lezi zinto azikhulumayo uqinisile yini. Kodwa siyakujabulela ngoba nanga ukubuye sesibone lezi izinto ezazingavunyelwa ukuthi zingakhulunywa. Kathesi bayakuvula, bazivule lezi ncwadi bathi likhululekile bantu ukuthi selingazikhuluma okutshengisela ukuthi yiyo inkululeko ye-independence esiyifunayo naleyana. Kodwa kuba buhlungu ukuthi uthole ukuthi i-independence kwenzakala izinto kodwa kuphinde kuthiwa hayi ungakhulumi lutho ngenxa yokuthi i-independence kwakuyileso sikhathi. Ungavunyelwa ukuthi ukhulume lutho oluhlanganyela le ndaba leyana eyadlulayo. Ngezinye izinto leziyana ezenza ukuthi umuntu angakhwabithi kuhle impilo yabe ipila. So into ekhona abantu bakithi abasekhaya bayesabela khona lokhu ngoba abaningi ngamasizo seven. Nxa ngeke uze uthi ngapha uthi ulima ensimini yami uphinde futhi ubusuzwala mina kungenzeka ukuthi sengakuxotha ensimini uyelala ungadlanga.
Nxa abantu besemazweni ubona ungani kuyabe kulungile na ukuthi babuthane bananze ilanga leli bephakamisa iflegi yelizwe?
Abantu abasemazweni kuhle ukuthi bengahlangana baphakamise iflegi. Kodwa into ekhona esothi spares ukuthi iflegi nxa uyibamba uyiphakamisa kufanele ukuthi uyibambe uyiphakamisa ngenhliziyo yakho iphelele kungelanyembezi ngaphakathi.
Lo ngumnumzana Tifa waChapi Bango isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bilitani ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we Studio 7. Ibandla leMDC seliqalisile ukhetho lokudinga inkokheli zebandla esabelweni sakobulawayo. Ukhetho lolu lukhangelelwe ukuqhutshwa kuze kube sekuseni kusasa. UBathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukhetho lolu belumele luqale ekuseni namhlanje kodwa lucine luqala ngemini yantambama, ngakho ke solukhangelelwe ukuqhutshwa luze luphele kusasa emadabukakusa. Isikhulumeli se-MDC kobulawayo, umnumzana Edwin Ndlovu, ugcizelela kulokhu.
Yes, sikhangelele ukuthi process yethu ye-Congress sizaqalisa manje, omama sebengena phakathi ukuthi baqalise ukuthi-ke bayenze accreditation, kusukela lapho sebekhethana ukuthi bafisa ukuthi province yabomama ime njani kuprovinsi yakobulawayo. Ma beqeda sokuzangena-ke intsha ama-youth labo bayenze okufanayo bese kungena i-main. Sikhangelele ukuthi hayi luhlelo olukhulu asohlelo oluncane lungaphela phakathi kobusuku. Asikhangelelanga ukuthi luhlelo lungaphela masinya.
Umnumzana Decent Bajila olilunga le-National Executive ebandleni le-MDC uthi baqala ngokuhlola ukuthi abantu abakhona ngamalunga ebandla.
Okwenzakalayo khathesi yikuhlolwa kokuthi laba ababuye lapha bafanele yini ukuba ngamalunga e-Congress yebandla le-MDC. Kuzaqalwa ngokuhlolwa bonke abantu abangomama abalapha, kulandele ngontanga, kugcine ngobaba. Emva kwalokho kuza kukhangelwa ukuthi abantu laba abaphethe ziphi izikhundla, munye ngamunye abazangena lapha. Emva kwalokho kuzadingakala inkokheli ze-province ezabatsha, kudingakale inkokheli ze-province ezabomama, kudingakale inkokheli ze-province eze-main wing. Emveni kwalokho ke kulapho sesizakhangela khona ukuthi ibulawayo ikhetha bani ukuthi babe yilokho okuthiwa yi-National Standing Committee ye-MDC. Sikhangelela ukuthi uhlelo lesiphakathi kwalo lungaphela kusukusela ngo-12 phakathi kobusuku kusiya ngo-4.
Oncintisa ukuba yisikhulumeli sohlangothi lwabatsha umnumzana Ben Hlatshwayo uthi uhlupho olube khona yikuthi luphuzile ukuqala lolukhetho.
Ngikhangelele ukuthi i-youth ingivotele ukuthi ngiwe ngu-spokesperson. Khonapha kathesi for the past term yimi kade ngiyi-spokesperson. So ngikhangelele ku-return i-position yona leyo ekuba ngu-spokesperson wama-youth. Ama-challenges akhona kuphela ukuthi abantu babuye ekuseni ngama-10, but i-process ikase kathesi kuphela. Ukuphuza kuyakhozwa ngama-challenges e-transport. Ukuthi sometimes abanye babengale, abanye bengale ukuthi bahlangane, plus we also waiting for abanye bavele yara.
Ukhetho lolu beluqhutshelwa e-Stanley Hall emzini weMakhokhova, njalo bekuphithizela amalunga e-MDC efuna ukungena, kodwa isenqabelwa ukuze kungene abantu asebesiyavota, njalo kuvunyelwa labo abayabe belesiqiniseko sokuthi ngempela ngamalunga ebandla, njalo belelungelo lokuvota, kungavunyelwa wonke umuntu otsho ngomlomo ukuthi ulilunga kungela okufakazayo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Iningi lilokhu likhala ngokukhuphuka kwentengo yokudla ukugoqela isinkwa lempupho kanye lezinye impahla ngesikhathi uhulumende esetshele abapheka isinkwa ukuthi besehlise imbadalo ngamachumi amahlanu ekhulwini 50%. Isinkwa besithengwa ngamadola amabili lamasenti angamachumi amahlanu $2.50 kodwa izolo besesithengiswa ngamadola amathathu alamasenti angamachumi amahlanu $3.50. Uhulumende ukhweze intengo yezilimo ezifana lengqoloyi nge-70% okubangele ukukhuphuka kwembadalo yesinkwa. Uthi lanxa besiphekayo bemlobele incwadi bemazisa ngenyathelo labo abalandelanga umthetho. Impuphu eyisisindo esingamakilogramu angamachumi amahlanu 50 kgs ibithengwa ngamadola angi-33 kodwa intengo isikhwezwe yaba ngamadola angi-55. Inhlanganiso yabachola amabele layo ithi sithumele uhulumende umlayezelo ukuthi amalunga ayo asekhweza intengo yempupho. Sixoxe lo mnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Well, okuqala esingakutsho ukuthi abantu izakhamizi zakoBulawayo ngokukhwela kwama-price zilokudana okukhulu. Uzabona ukuthi impahla zikhwela zonke insuku, in fact okusesabeka indlela eziphela ngakula ngalemuntu. Okunye kwakhona singeza this justified or not. Kodwa iqiniso likhona ukuthi indaba yakhe yalahleka ukukhwela kwepetrol. Uhulumende wayehlala esala esithi yena ibhondi ledola le-America kuyalingana. Yikho futhi okukhulu okukhulu ama-price ngoba abantu base baqalisa ukwenza into se-rating. Okwesithathu, okufanele kunandela futhi ukuthi abantu abaningi ngasesikhathi sengeza iy'mpahla zabo baphuma ngaphandle kwelizwe besiyathenga iy'mpahla zabo. And emthengeni wabo basebenzisa idola le-America elingatholakiyo elimabhenki elingatholakiyo e-reserve bank. So abantu asebekwenza ukuthi bayahamba kumkambo omnyama bafike khonaphana-ke basose imali yana kumkambo omnyama ngama-return alayelangqondo. Yikho sokusenza ukuthi ungananzelela ama-price ethu aqansa ephezulu. Ngokunjalo-ke yikho sokusenza ukuthi kube nzima ukuthi osomabhizinisi basole ngoba labo zananzela bazakuthi ukuthi hhayi kanti vela thina imali ewuthithatha kungesote. So silalelo hlubo. Okwesine veli lizwe ongananzeli lize nama-sectary esingathi thina kula production kwenza ukuthi abantu begcine bephuma besiyadinga impahla kwamanye amazwe and sekuyabeyadurisa. So umumo wasibulawa umhlanga.
Kambe ubone ngani abapheka isinkwa bengasehlisa ngesilinganiso sengxenye yekhulu ekhulwini 50% njengokutsho kahulumende?
Ngabona bekucasisa bengilalele laba abakhuluma ekucasisa bona abezegrain marketing bebu kuyikudla bathe bethenga i-wheat ababayithenge khona bethenga lo muntu lapho othengwa khona ukuze uqansile. Ngokunjalo vele umuntu okubhizinesi isikhathi esiningi ungaqansa ulutho laye uyadlulisela intengo yalolu lutho oluqansileyo kulaba abathenga isikhathi ama-consumers. Ingozi esikhona ukuthi into esingalandela ukuthi leso singa singashota sine singasitholi ngoba akula muntu ongasisa ukubana arane i-business kodwa engasatholi lutho. Kuzenza ukuthi sibe le ngozi yokuthi izinto zingase zishota sinengxa esingasazitholi le mashelfi. So ke leyo ingozi esiyibonayo engenzakala eZimbabwe.
Lo ngumnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, sixoxela ekhona le koBulawayo. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Iningi lithi alijabuleli ukunanzwa kwelanga lakusasa elokufikisa iminyaka engu-39 ilizwe lathola uzibuse ngoba kukuningi okuhluphayo elizweni. Hayike selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.